sasifake ugwalo okuthiwa yi-urgent chamber application e-Supreme Court. I-Supreme Court ke sivumile ukuthi udaba lolu lu-urgent ngezinye indlela, sivumile ukuthi udaba lolu ngolwesiphangiphangi. Isithena hayi sesebefuna-ke ukuthi kube lama-record kumekuthi kube lezingwalo ezivelela eyona kuye i-High Court eyiyo ithinte lolo daba ukwenzela ukuthi baluzwe ngesiphangiphangi. So ngezinye indlela kufanele ukuthi into zonke zilungisiswe zihanjiswe e-Supreme Court ngemva kwamalanga amahlanu.
Ungakhumbuza abalaleli ukuthi kenje kwasokutheni lize ihambe e-Supreme Court?
Uzakhumbula ukuthi udaba lolu lwaqaliswa ngo-2009 sama-ke okwenyanga ezintathu okuyikho okuvunyelwa ngumthetho. So u-president kasawabizanga-ke ngemva kwenyanga ezintathu, sasesiya-ke emthethwandaba omkhulu we-High Court wasinika wasivumela ukuthi-ke u-president kufanele ukuthi enze okufaneleyo okufanele kwenziwe i-constitutional. Wacela ukuthi khona hayi ubonani ngayenganelisi ukwenza lokho. Waya-ke e-Supreme Court, e-Supreme Court wathi hathi president kufanele ukwenze lokho ngoba kusemthethweni. Wasesinxa i-Supreme Court sitho njalo, wasesitheni hayi sengibuyela e-High Court ke ngiyecela ukuthi banginike isikhathanyana sokuthi ngidingeke imali yokuthi ngenze lolo khekhe. Wacela isikhathi esifika ku-31 March kuyona lo umnyaka. Esebuyela-ke e-court kasabuyelanga-ke esiyagcwalisa lokho ayekuceliwe. Wasebuyela-ke esesiyatshintsha esesithina kasenelisi ubone ngani kakusela ncedo ukuthi enze lolo khetho. Sesicela-ke ukuthi hayi kungaze kwalandelwa izinqumo zombusazwe kodwa kunqandelwe izinqumo zomthetho. Yikho kwasenza saka-ke kudaba lolu saluthatha saluhambisa-ke e-Supreme Court. Njalo i-Supreme Court sivumile-ke ukuthi hayi lulu daba lesiphangiphangi-ke kufanele ukuthi luhle lwenziwe kuphele masinya isikhathi singakapheli.
Kulandela lesi sinqumo salamuhla kuyini eselikumelele?
Kulandela lesi sinqumo salamuhla sileqinisa ukuthi i-Supreme Court kayisoze ithintshe kumbe kayisoze i-reverse decision kumbe ngithi isinqumo sayo eyasenzayo ngomnyaka ka-2012. Ngibona i-Supreme Court izasigcwalisa leso sinqumo. So kukuye-ke umgabe lomhlaba wonke ukuthi ubone ukuthi umgabe kalandeli mthetho, sezawatshelwa inkundla enkulu kabili. Kuzatshengisa abaningi ukuthi umgabe kagcwalisi kuphela ukungalandeli umthetho kadesi. Iminyaka yonke lokhu sibona kwakususa abantu kunyamalala abantu ngezinye indlela. Asingake sithi abantu abafayo kumbe abanyamalalayo-ke hhayi sokwadlula lokho. Kuyafanana lakhona kunxa abanye abantu bengamelwa ngephalamende, asingake sithi sokwadlula isikhathi-ke asofanele kufaka eceleni lokho.